Iqembu lamankazana leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguquko selidlulele kusigaba esilandelayo somkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kule Costa Rica lasePanama ngenyanga kaNcwabakazi. Iqembu leli eliqeqetshwa nguRosemary Mkhaza lidlulele phambili ngemva kokunqoba eleMalawi nge-2-1 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu kusigaba sePreliminary Round. Umdlalo wokuqala odlalelwe kweleMalawi uphele amaqembu lawo ngojikelobhanqa 1-1, kwathi ngomgqibelo owedlulileyo iqembu leZimbabwe linqobe nge-1-0. Loba linqobile, iqembu leZimbabwe kalidlalanga ngendlela ethokozisa abalandeli balo, kodwa uMgadza utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba iqembu leli labadlali abalesipho esokudlala umdlalo wenguqu abangenza izimanga nxa bengathola isikhathi eseneleyo esokuzilolonga.
Njengoba senelise ukuchapha kusigaba se-preliminary, sekumele inhlanganiso isiphe isikhathi eseneleyo esokuzilolonga sindawonye lamankazana. Silethemba elokuthi sizabe sithola amaviki phose amabili ukuba sihlangane silungisise lapho oxega khona kunxa zonke zenkundla.
Iqembu leZimbabwe lizadibana lele-Ethiopia ngenyanga kaMbimbitho kusigaba sakuqala esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba. Njalo iqembu elizanqoba lapho lizadibana lelizanqoba phakathi kweleBotswana leleSouth Africa ngenyanga kaNkwenkwezi kusigaba sesibili. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu leMatabeleland Tuskers kusasa langolwesithathu lizadibana leRangers kwimidlalo yohlobo lwedlala iphele phakathi kosuku olulodwa. Limidlalo izaqhutshelwa enkundleni yeQueen's Sports Club njalo iza kungensuku ngaki. Iqembu leTuskers linqobele Midwest Rhinos nge-32 runs emdlalweni wohlobo lwedlalwa phakathi kwensuku yezine. Isiphathamandla seBulawayo Metropolitan uNicholas Nsingo ukhuthaze abalandeli bomdlalo kakhilikithi ukuba babuye ngobuningi bezosekela iqembu leTuskers.
Ngolwesibili siyabe sidlala leRangers khonapha futhi ama-1 day, ngolwesibili angolwesithathu. So abafana babekhona futhi khonapha siyabancisa ukuthi bebuye bezobasapota.
Nyakenye iqembu leTuskers linqotshwe kufinali yomncintiswano we-1 day, linqotshwa ngele-Eagles kanti yilo eliphakamise isicoco kumncintiswano we-2020. Ngimele studio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.